siyabonga ke uMavelas kanye loJonga ngokusinika izindaba ngolimi lesiNgisi. Siyalambulela ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 2 Nhlolanja 2016. Sinothulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu emoyeni nguPraxedes Jeremiah endabeni zethu lamhlanje.
Ngoba ukuthi umuntu lecala akube lecala ngokubotshwa, amapolisa abophe umuntu ngokucabanga. Icala liyakhulunywa oprofesa Jeremiah azazakhangela ngale ofisi yakhe ukuthi kulecala yini lapho esingalithatha sihambe lalo ngathi imithetho yandani.
Umtshutshisi omkhulu wesizwe uMnumzana Johannes Tumana ophiwe ithuba lokuhlawula imali yesibambiso ebail yamadola angaba yinkulungwane eyodwa ngemva kokubotshwa izolo esetheswa icala lokukhulula amadoda amabili entilongweni abesetheswa icala lokufuna ukubhomba ipulazi likamongameli Mugabe.
Lapha silande iBritish Embassy ukuthi sincedise ukukhuluma neStandard Chartered Bank ngoba iyaretrencha lapha eZimbabwe, iretrencha kanjalo exercising ama duties like ama card processing.
Abenhlanganiso emela izisebenzi zemabhanga eZimbabwe Banks and Allied Workers Union Zibawu bamanyane lezisebenzi zebhanga leli Standard Chartered Bank Zimbabwe bafola ezitaladeni. Iziphepheli zeZimbabwe leSouth Africa sezamukele ngezombili inyathelo lehofisi yeziphepheli eMarabastad ePretoria lokwethula inhlelo ezizawenqabela inkohlakalo ekutholane amaphepha okuphephela. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umtshutshisi omkhulu wesizwe uMnumzana Johannes Tumana ophiwe ithuba lokuhlawula imali yesibambiso yebail engamadola angaba yinkulungwane eyodwa ngemva kokubotshwa izolo esetheswa icala lokukhulula amadoda amabili entilongweni abesetheswa icala lokufuna ukubhomba ipulazi likamongameli Robert Mugabe. UTumana obengabotshwanga ngezankosi ulethwe emthethondaba ngemota ekade zigcwele amapholisa ehlome ngemibhobho. Wetheswa icala lokukhulula ababili abayingxenye yabane ukuthiwa Zimbabwe People's Front ababotshwe ngeviki edluleyo besetheswa icala lokuzama ukuyabhomba iplazi le-Alpha Omega Dairy emazoe ngamabhomba epetulo. Ababili ababotshwe nomkhokheli waleli bandla ngamasosha. Ingcweti kwezombusazwe zithi ukubotshwa kukaTumana kungaba kutshengisa ukudonselana ngamandla kwamaxubo kakubandla leZANU-PF. UTumana ucatshangelwa ukubana uxuku elikhokhelwa ngumsekeli kamongameli uMnumzana Emmerson Mnangagwa. Kodwa ke uTumana ngomnyaka odluleyo uke wathiwa ngumthethwandaba engekela kuvuma ukuthi icala aletheswa elinye ilunga leZANU-PF uMnumzana Mnyaratsi Gereke lithoniswa engabotshwa. Ukuhlaziya lolu daba abeStudio 7 baxoxe lobona ngokuqoqa inhlelo zebandla leMDCT uMnumzana Abedi Nico Bebe othi lolu daba lutshengisa ukudabukana phakathi kwebandla leZANU-PF.
Well, uyabona nxa ekhaya sokuthiwa ngesintu kutshiswe usiba lwethendele, uyawubone abantu umne wabo lomfo wabo unina lomntanakhe ubaba lomntanakhe bexabana. So yikho sesikubona ke lapha eZimbabwe ukuthi khathesi ke ngenxa yokuthi kulama-faction etikamnangagwa leka-G40 ngombono wami mbonani uTumana ngokamnangagwa mhlawumbe abantu ababuya nesitori salesi esiyiswa sibotshelweyo abantu ukuthi abafunga ukubhobha igushungu ngabe G40. So ngenxa yokuthi yena ungokamnangagwa labana ngabe G40 wasekhipha kabantu labana kwasekuyikuthi ke sedala icala mbonani kwakubotshelekoka. Angilamafektha ngikhona ngenxa yokuthi bengekho ekoti yakhona kodwa kusobala ukuthi ukubotshwa kukaTumana ubotshelwe ukulwisana okwenzakala kuZANU-PF. Yini iqiniso lelo?
Kanti lona ibandla lele likhulunywayo ukuthi ngelamadoda ona la ukuthi wayefuna ukubhomba iplazi libandla laziwa yini kumbe kungakuhamba njalo?
Okwenzakala ukuthi amabandla vele eZimbabwe lapha ayaqaliswa kodwa engamabandla apho kuqaliselwa ukuthi ngoba amabandla kufanele aqaliswe. Amanye aqaliswa yibo abanikazi besenzela ukuthi bese bethola ke phela lokho abangakusebenzisa ukuthi benze imisebenzi emibi enjengayo naleyo. So ke ungafica ukuthi lona leli bandla ngumuntu omunye ofakiweyo ukuthi enze omunye umsebenzi njalo esenza lowo msebenzi ke sesuke wasuka wahamba kakhulu wathinta lapho kungathintwa khona ngoba phela ungakhohlwa ukuthi igushungu esikhuluma ngayo yi-property kumbe i-business kamgabe lomngakhe. So uyabe usuthinte okungathintwa khona lanxa kungamanga kafanele ukuthi kube le investigation ezazichaze ikhiphe ukuthi hayi lawa ngamanga lo oselokuzwe abeseyekela. But wena ungazi ukuthi kungakadingisiswa kwenziwa investigation ubusungenela ungane yakhipha uyabe usudala icala kwampana ngoba siyazi ukuthi ubaba lo uvele ubusa ngobunke ubusa ngesando ngezinye indlela kavumi ukuthi kwenzakale enye into ecatshangwa ngabanye abantu ngaphandle kocatshangwa nguye.
Umnumzana Pete Nico Pepe ngobona ukuqoqwa kwenhlelo zebandla le MDCT ubekhuluma le Studio 7 eseHarare. Kunjalo nje abane laba abochiweyo bebesemthathandwaba namhlanje lapho kuthiwe icala labo lizathoniswa ngeviki ezayo. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxe legqwetha njalo owake waba ngumtshutshisi omkhulu wesizwe umnumzana Sobuza Kulandebele ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ukuthi uyabekuseka ngokuthi kwathi wenzeni ngoba amapholisa abopha noma ngubani umuntu wonke uyabotshwa. Amapholisa akakhathalekile ukuthi abophe ubani uma kuyinto ekuthiwa licala lokuthi umuntu womile. Ngakho ukuthi amapholisa engafika kuthiwe kwenzeka icala elithize engenye babuzane phakathi kwabo beze omunye kuthi hayi ngaba licala ngono sikwenze okuthize okuthize. So amapholisa wona futhi ngeke ehlabe ukubopha ma kuthiwe kulecala ma ucatshangelwe ngoba ukuthi umuntu lecala akube lecala ngokubotshwa. Amapholisa abopha umuntu ngokucabangile icala liyakhulunywa oprosecutor general azazakhangela kaliyofisi yakhe ukuthi kulecala yini lapho esingalithatha sihambelane ngathi emthethwandaba. Kodwa emthethwandaba yikho abazakhuluma khona ukuthi lecala kumbekalacala ukubotshwa ngokwakho khona ayisiyo aso ufakazi ukuthi kule cala hayi
ye. Kodwa kungaba nzima kanganani ukuthi abase ofisini yakhe uprosecutor general ukuthi bakhangele icala lakhe kuyasinda kanganani khonokho?
Singakhangela nje njengabantu into esindayo ukuthi lo ukukhokhela kamkhangeli kodwa-ke sengakukhangela njengabantu abangamagqwetha kumele bakukhangele kuyinto abayinanzelayo abakhangele kuhle ukuthi kule cala kumba kulacala ngoba yibo abazamele bakumi banqume ukuthi yo umuntu mele ayengathi ayemthethwandaba and ha akudingakali ukuthi ayemthethwandaba ibabamele bakutshelo.
Lo beke umnumzana Sobusa Kulandebele igqwetha njalo owake waba ngumtshitshisi omkhulu wesizwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Abenhlanganiso emela izisebenzi zamabhanga eZimbabwe Banks and Allied Workers Union Zimbabwe bamanyene lezisebenzi zebhanga leStandard Chartered Bank Zimbabwe bafola ezitaladeni ukusa incwadi yezikhalazo eziphathelane lomsebenzi emahofisini womeli weLebhilitane eHarare. Intatheli zindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba.
Ngenye ingoma leyo ebesihlatshelwa ngamalunga ezibhawu ngesikhathi kusethulwa incwadi yezikhalazo kumeli wakweLebhilitane. Okumangalisa abaningi ukuthi abazange baphazanyiswe laba bantu ngesikhathi betshengisela behlabela begiya phambi kwamapholisa abekade esedlula kancinyane ichumi engahlomanga njengalokho okwandise okwenzakala. Umsekeli womkhokheli kule nhlanganiso yezibhawu umnumzana Afreginet Goto uthi bakubone kufanele baze emahofisini kameli ukuza khalaza phezu kokwenza kwebhanga lakuleli lizwe.
Lapha silandi British Embassy ukuthi sincedise ukukhuluma neStandard Chartered Bank ngoba iyaretrencha lapha eZimbabwe, iretrencha kanjalo i-externalizing ama-duties like ama-card processing, password processing lokunye nje okuncane nje ukuthi apha eZimbabwe kungayenzeka, but then yena i-Standard Bank is externalizing ama-process wona lawa kuKenya nase-India.
Ugoduthi bakhathazekile kakhulu ngendlela abe-Standard Chartered Bank beqhuba ngayo imisebenzi yabo ukuyisa emazweni abalisayile Kenya le-India.
Sifuna futhi ukuthi ama-retrenchment astope kwi-Standard Bank lokuthi isebenza lapha futhi zifole umfole ngathi ama-PDL based. Babhadala below ama-NEC minimum salary is 635 for the lowest paid in the banking industry. Bona they are paying below that 635.
Amalunga ezinye inhlanganiso zama-union ezisebenzi ezingaphansi kweZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, okubalisa eZimbabwe Chamber of Informal Associations zichia lawo abekhona obona ngezokuqoqwa kwenhlelo kule nhlanganiso yezichia unkosazana Maria Masango uthi uphatheke kubi ngendlela abebhanga le Standard Chartered Bank baziphatha ngayo kuleli
yangibambekile sibili ngendaba abakhuluma ngawo ngoba bathi bona even ukuthi ukuthenga ibond paper sibili isithengwa eKenya umuntu unxa imelela ikhadi lakhe ulimelela from Kenya and I have ngizwa amanye ama colleagues esithi uyamelela ikhadi lakho for about 2 months lokhu umelela ikhadi lakho so bebengakwazi ukuthi bona iyindaba amakhadi ephuza ngoba sesetshenzwa ngapi eKenya
ukhala ngendlela isebenzi ziphathwa ngayo kuleli bhanga unkosazana Masango
njalo enye into embambileyo ukuthi bonke abantu esicabanga ukuthi basebenzi ebhanka abasebenzi litho bahlezi nje umsebenzi omningi usubanjwa ngaphi subanjwa eKenya njalo okunye okungibambileyo ukuthi imali zethu thina esizidiphoza lapha eZimbabwe sezisebenza ngaphi sezisebenziswa ngaphi sezisebenziswa eKenya not lapha eZimbabwe
kungakho abasebenza kuleli bhanga befuna beofisi kameli balikhuze kundlela seliqhuba ngalo basebenze ngendlela ehambelana lemithetho yeZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Abasakhulayo bathi lanxa bevumelana lamazwe kamongameli Mugabe ukuthi uya kwabo emazweni aphetsheya kubulala umnotho wezwekazi le-Afrika, akula lutho abangalwenza ngalokho ngoba emazweni abensundu akula misebenzi. Umgabe wethule amazwi la emhlanganeni we-African Union ngempela vi lapho akhuthaze khona amazwe abo yezwekazi le-Afrika ukubana aphume lenhlelo ezithuthukisa impilo yabontanga ukuze besebenzelane emazweni abo bewathuthukisa. Uthe kusuka kwabo besiya emazweni aphetsheya afana leMelika leBrithani kubisela muva intuthuko ye-Afrika. Ukusilela kwemisebenzi lokubhidlika komnotho welizwe kwenza izizalwane zeZimbabwe zisuke ngobuningi minyaka yonke besiyadinga amadlelo aluhlaza kwamanye amazwe. Incwadi kwezentuthuko uMnumzana Tawu Yakatso yena oqhuba izifundo zakhe zezinga laphezulu kwezentuthuko iPhD uthi ngempela amazwe awezwekazi le-Afrika kumele asungule inhlelo ezihuga ontanga.
Indaba leyi yiyo enhle sibili ngoba uhulumende enga introduce ama policies ekuthi abantwana nxa bengaqeda esikolo bebe lemisebenzi bebe lama training skills ekhaya kuzalunga ngoba kuzababonisa ukuthi bazabe besebenza imisebenzi ekhaya ukuthi behlale besebenze sebe contribute ku economy yama African countries so ngiyavumelana lo President Mugabe ngoba le yi indaba ezaqalisa ukuthi abantu behlale ekhaya besebenze becontribute kuma development projects awe Africa.
Kodwa elizweni elinjengeZimbabwe lapho umnotho obhidlike khona inhlelo bani ezingenziwa njalo uhulumende engenzani ukuthi lezo nhlelo ziphumelele njengoba kungela mali nje.
Uhulumende kumele eqalise ngoku investor kuma structures eZimbabwe singakhangela eZimbabwe kulama natural resources which need attention ngoba akula muntu owasebenzisayo at the moment so uhulumende engaqalisa ngoku investa kuma natural resources kuza create imsebenzi unga create imsebenzi abantwana bethu nxa beqeda isikolo babele opportunity yokuthi bengene emsebenzini endinxa sebesebenza kuzaba encourage ukuthi be create isijona yisinergy yokuthi babe besebenza becontributor and then economy yethu iyabe isikhula from that standpoint.
Lo ke ngumnumzana Thawu Yakatso yincwadi kwezentuthuko sixoxela ekhonapha eMelika. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 Medium Wave, laku Shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com. Iziphephele zeZimbabwe kwele South Africa sezamukele ngezandla zombili njalo ngenjabulo inyathelo leofisi yeziphephele eMarabastad ePretoria lokwethula inhlelo ezizakwenqabela inkohlakalo ekutholeni amaphepha okuphephela. Leofisi ithi bonke abafuna ukuthola uncedo kuleyo ofisi abasezokufola kodwa bazafika bafake izicelo zabo emabhokisini bese belinda impendulo okuyinto ezabahlenga ekubhadaleni imali yesifombathiso. UBenedict Nhlapo usiphala lodaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ngomnyaka ophelileyo ofisi yeziphephele eMarabastad ibingundaba mlonyeni ilizwe lonke ngemva kwembiko yokuthi iziphephele zithwele amagabha avuzayo zihlawuliswa imali ukuze zithole usizo olungolwamahala. Kule ziphathamandla okubikwa besebenza lezigangi ebezivuka ngovivi zizodinga inhlawulo kulabo abafuna ukuthola usizo. Abanye balezi zigebenga bebelala emizileni ukuze kuseni indawo zabo bazithengisele labo abafuna ukuba phambili. Intathe yezindaba eZimbabwe uNdumiso Mlilo uthi ingxabangxoza ebisiseMarabastad ibisibangela ukuthi abaningi bavele bengasazihluphi ngokulungisa amaphepha abo.
Siningi kakhulu inhlupho abantu ade behlangana lazo. Ezinye zakhona ikuthi bebephathwa kabi even laba onogada abamanje bebamise emzileni, abanye bayabachaya babamise elangeni, abanye even uma bekhuluma lapha abakhulumi njengabantu ngathi bebakhuluma le nyamazana.
Iofisi yeMarabastad ithi isithole icebo lokuqeda du lumgquba wenkohlakalo. Embikweni wethulwe yile ofisi kusukela mhla ka-29 Zibandlela lonyaka, bonke abafuna usizo kule ofisi kuzafuze bathi nxa befika bafake izicelo zabo emabhokisini azabe ebhalwe kacaca ukuthi ngawasiphi isicelo. Lezi zicelo kuzafuze bazifake phakathi kwehola lesikhombisa kusiya kwelesishiyagalolunye ekuseni zigoqela abazodinga ukuphephela ngokuqala, abafuna ukwengezelela amalanga loba abalahlekelwe izincwadi zabo zokuphephela. Izisebenzi ezizathatha lezi zicelo ziye zihluza bese kuqala ukuza impendulo ngemva kwehola lengxenye. Lokhu kutsho ukuthi akusekho ozalala efolile emzileni, akusekho ozabhadala ukuzathole indawo phambili emzileni, njalo akusekho okuzadingeka ukuthi abhadale ukuze isicelo sakhe sifinyelele kuziphathamandla zalamaofisi. Le yinto esiyemukelwe ngezandla zombili izalwane zeZimbabwe okuyizo eziningi kulamaofisi. Isizalwane seZimbabwe unkosazana Silibazi Nkomo uthi bese bethwele amagabha avuzayo.
Mina ngibona ngathi kuzaba ngcono ngoba ama long queues le corruption that sikhona ngale we spending a lot imali ukudiza lokutshontshelwa and everything bekungaqondakali ukuthi usebenza njani. Ngicabanga ukuthi le new system ekhona izosiza kakhulu.
Uma Nkomo uthi nengi belivele selikhalele kwengeza insuku emaphepheni azo ukuphephela njengoba bekuvele kungasangeneki nxa ungabhadalanga.
Almost the whole year ngichichela khona ngale close to 2000 imali engiluzile transport le kudizen abantu khona ngale bekuthi siza kuyenzela and at the end of the day akulanda abakuyenzela yona and get fake documents.
UNdumiso yena uthi leli nyathelo kufuze landelwe kubotshwa kwabo bonke abalomkhuba wokufumbathisa kule ofisi. IZimbabwe yiyo labantu abaningi abafika eMarabastad bezodinga ukuphephela kwele South Africa. Okokuthi le ofisi ibasiza kabili ngeviki. Imele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngowa fast 8 kusiya ngo-9 ntambama kumagagasa we 909 AM lawe shortwave 12080 laku 15775 kHz. Studio 7 Live Talk uhlelo lwabatsha ole the connection namhlanje sikhangela amazwi akhulunywa ngumongameli Robert Mugabe emhlanganweni we-African Union Summit ngokuphathelane labatsha. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silitinte ecingweni lingenelane kuhlelo. Singakangeni esigabeni sethu esilandelayo, wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. I-North Korea isibike ukuba iqoqa uhlelo lokuthumela ama-rockets aya emkhathini phakathi kukanhlolanja 8 kusiya kumhla ka-25. Uhlangothi lwenhlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba olo International Telecommunication Union luthi ele North Korea selazise ngokuthumela isathelayithi yayo yokukhangela okwenzakala emhlabeni eye-Kwangyong Yomsong Earth Observation. Olunye uhlangothi lwenhlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba iphathisa abadubekileyo ngokudla luthi uhulumende weleSyria usethembise ukuthumela uluhlu loncedo lwempahla lokudla okudingakalayo lokunceda abantu emadolobheni amathathu aphathwe kubi yimpi yomdeni eselizweni lelo. I-United Nations ithi lolu ncedo lungaba lakho ukusiwa emadolobheni athi eleMadaya, Fao, leKafria nomvulo. Kulezinye izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Botswana esezibone kungcono ukusungula uhlelo lokulondoloza imali zisithi ezikutholayo okuncane kungaziphathisa ukuthi zisungule ibhizimusi kusasa kulokuqhubeka ziqhulula umkhosi ngokuswelakala kwemisebenzi eZimbabwe. Intatheli zindaba yethu uMartin Ngwenya usethulela lolu daba.
Unkosazana Sipho Sibanda wafika kwele Botswana ngomnyaka ka-2008 ephila ukudinga imisentshanzanyana. Sonke lesi sikhathi kakaze enelise ukuvula ibhuku lebhanga ngenxa yokungenelisi ezinye izidingo zebhanga njengomuntu waphandle kwelizwe. Kungakho yikho esebone kungcono ukungena iqembu labanye ababekhe bevela eZimbabwe kulondoloza imali. USibanda uthi ngemsebenzi wokubamba lapha lalaphana imali ayihlale esambeni yikho kungcono ukubambisana izandla labanye.
Silapha kwele Botswana siyabamba ba kuthi ke khona kwesikuzizayo siyakubolekisa abantu asikugcini ezindlini size siye kushiya ngoDisemba ukuze sibone ukubana ekhaya sihamba lathi siphethe asesabi ukubana kungantshontshwa ngoba vele kasikugcini.
Unkosikazi Banda uthi babona ukuthi bangayekela ukulondoloza imali bazasola ngokuthi kanti babevele bezandeni eBotswana ngoba bengaphindela ekhaya bengilengise izandla.
Silapha kwele Botswana sibamba bamba senzela ukubana lati nxa ubuyela ekhaya uhambe uphethe something lawo okuzafika ukusebenzisa. Kulokuhamba ungela lutho wena kuphume usiyazingela wabuya ujimbile.
Omunye wakhe uNolizwe Khumalo uthi kumqoka ukuthi ekuqaleni komnyaka beziqoqe beqala ukuhlanganisa okuncane abakutholayo.
Njengamaqembu sesiqale ukuseva imali siyihlanganisa ngenxa yokuthi isikhathi esinenxa umnyaka uphela kuyaba nzima ukuthi survive. So ke sesifoma ama groups ukuthi sithayela sithaye izimali zika December but futhi lezo ukuseva nje generally.
UJames Mdlovu yena ubona ezomnotho uyancoma leli nyathela esithi indlela eqondileyo yokulondoloza imali.
AmaZimbabweans amaningi laba bachapha imingcele besiyadinga imisebenzi emncane kumbe esikhathi esifitshane lokho esingakuthi ngama odd jobs. Siyananzelela ukuthi bayayenelisa ukuthi beseve imali ezithile ukwenzela ukuthi benze okungama projects kwabo ekhaya kokuthengisa lokwenza lokuyana lokuyana okuyinto enhle kakhulu. Njalo kuyabonakalisa ukuthi lapho i-economy ingaphika ibe enhle bangenza kuhle kakhulu ngoba kuqakathekile ukuba lama savings. Kungaqakathekile ukuthi kuncane kangakanani.
Iqembu leli lithi lasungula lolu hlelo ngemva kokubona abanye bebuyela ekhaya bedajukelwe bengelwa ukukhomba ukuthi kade bephanda eBotswana. Iningi elingena eBotswana ongekho emthethweni yenelisa ukwenza imali yokuziphilisa kodwa ngenxa yempilo yokudlala umacatshelana ikakhulu labomthetho bayehluleka ukuziqoqa besungule inhlelo ezingabanceda. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngisabulungile eBotswana.
When we bow, silale ma when we bow,
silale ma when
we bow,
silale ma when we
bow. Uhlelo lwethu lwamasiko lenhlala kahle yabantu. Lamhlanje siyaqhubeka ngengxoxo yethu yesinqumo esethulwe ngumthethwandaba wedalele Constitutional Court esithi awusamelanga abantwana bathathe kumbe bathathwe bachade bengakabili iminyaka elishumi lasiyagalombili 18. Abesifazane ababili abenda bebancane unkosikazi Loveness Mutsuru kanye lo nkosikazi Rovimbo Tsopotswa bafaka lolu daba emthethwandaba bekhonona ngokuthi umntwana akumelanga athathe kumbe athathwe engakafikisi iminyaka leyo. UZulu ukhathaze uthakazelele isinqumo lesi kodwa kukhanya engani kuzaba nzima ukuthi silandelwe. Ake sizwe uGibbs Dube weStudio 7 ixoxa ngodaba lolulo nkosazana Stars Thebe Mathele umfundisi uReverend Hussein Sibanda owenhlanganiso yeZimbabwe Institute for Social Transformation.
Kodwa-ke ngiyakubona ukuthi umthetho onalo ukuthi uzungene emthanjeni wamantombazana lamajaha kuzasithatha isikhathi njengelizwe kodwa qiniso qiniso abawufundiswa muhle kothi uzaba nzima ukuthi ulandeleke.
Ye, pho manje kwenziweni lapha-ke mfundisi kukhanya ngazani kuyaba nzima phela ukuthi umthetho lo usebenze sibi
nzima ukuthi kusebenze ngenxa ukuthi sikhuluma khona manje
kukhona abaningi engenyinkulungwane zamankazana abasebeluthekiwe sikhuluma khona manje engenzikile izikileyo kumbe ukuqaliswa komnyaka abangaphansi kwalo mthetho osuvunyelwa nguhulumente. Ungangena emakhaya senkayi ngabe urungu njalo bengisekhezi hlangana lezakhamizi ngokunyadethi kwenza uyananzelela ukuthi abantu abachadileyo ngabantu abancane kakhulu. Ngakho nomkhubo osumemethekile emakhaya ngenxa yokuthi lokhu kulethwa yikuthi abantu badubekile kakhulu kule ndlala emakhaya. Ngakho umuntu ugcina sithi engehluleka ukubhadala kuyesikolo indlela asekuqhubekela phambi nempilo yakhe yokuyenza lokho kuyenza sithi bancane. So kumele siqale siqedeni indlala silethe amafektari kube nemisebenzi ukwenzela ukuthi abantu bakwanise ukusebenza kube lezimali njalo nabantwana laba beyifunde ezikolo uhulumende ababhadalele ezikolo umuntu akwanise ukuyafunda ngoba eyintandane zobe enganamali. Singayeli ukukwenza lokhu bazathatha bayende balotele besesebancane bephile umthetho kubotha abantu
vala ngamafitshane khonapho-ke Mapoko.
Hayi, ukukhomba kwabantwana bebancane akulani le ndlala. Ukukhombisa kwabantwana abangabafana bebancane akulani le ndlala. Sivumelele sekuqaliseni nxa ungakhumbula amazamo okuqala. Ngithe mina imizwa yabantwana bakhathesi ngokudla abakudlayo, ukudla lokho izinto ezahlukeneyo lezi asebezidla esingazidlanga thina izolo, sele sibale mzimba ekhuthala masinyane ukufuna ukungena emacansini. Hayi ukuthi ngothi kuthiwa kumele baphiwe ukudla bekuthiwa ngubani. Izolo le kade kuvele kulinda kube kudla konke emasimini kuzobuye kuvunwe kwalo nyaka okwamnyaka opheleyo uzotwaswa kule mbovane kuchide emzini ongaphiwe kwatshwala. Kodwa kwabe siba khona izigwebo zamajaha afohlileyo ezomithisa kumbe kuthiwe umntwana wakobani woniwe ngubani ngobe emncane kho kwakuthiwa woniwe. Angithi kwakuvele kukhona kuthiwa kalutshwana kuphela, kwakusiba kalutshwana khathesi akusekho kalutshwana, sokukanengi imini sokusandiswa izinto ezidliwa ngabantu ezikhuthaza imizimba yabo ukuze bafunane bebancane. Kodwa ngithi mina umthetho lo wokuthi kumele babe le minyaka elithimi lasithiyangalombili bengakaqalisi ukungena emacansini muhle kuzadinga ukuthi uqheliswe kube ngumthetho oqheliswayo ofundiswa kakhulu ezikolo lapho umntwana wonke asuka khona. Ube umthetho ofakwe ezinkonzweni emabandleni ahlukeneyo kungakasithunyayelwa kuqalwe ngawo lo mthetho ngoba usinceda ngokubisela umntwana ekutheni aqine ajwade nxabo noma yindoda ajwade athi mhle eqala ingubo aqala ingubo ezilohlonzi aqalise ingubo ezilohlonzi ngoba umzimba wakhe ugcinile wavuthwa wajiya. Intombazana layo iqalise ingubo ezilohlonzi ngoba uyabe zigcinile seqalise ingubo imnyama zakhe seziqinile esesenza ingubo eziyohlonzi. Hayi lokho amadlwane asehlale asesenzwa ngabantu ezindlini ebusuku lapho soma senza amadlwane ngoba sokuthola ukuthi kufane lofane kusokuhlala konke kuthiwa ukuthi agene kabakwazi laba kwenzayo khona phaa ngaphandle kuburema nje kuphela.
Siyakuzwa kakhulu-ke vala khonapho-ke Sibanda ngamafitshane.
Hayi, mina ngiyakhuleka ukuthi lindaba yendlala ingayithi lindaba iyakhipha kumele ukuthi silungise nithi abantu abantombazana ethu ungagcini ehugwa ngabobaba abalezimali besiya ngale machansi. Ngiyavuma njalo ukuthi omabonakude lokho okobile ndlini lamabhuku obuso asesenza ukuthi intanga eziningi zihugwe ikuyemachansi ngoba ziyabukela lezi zinto sezigcwele yonke impawu. Ngakho kuyamele sibafundise nini umthetho njalo sikwanise ukuthi sikhuthaze ukuthi bezikolo mbona ngani lokhu yikho kungaqeda udubo. Nomthetho esikolo efunda e-university kumbe efunda e-coalition lasoze acabange ukuyalotholwa kuze caba ukuthi aqala aqeda isikolo afunda aserenje.
Umfundisi Hussein Sibanda wenhlanganiso yeZimbabwe Institute for Social Transformation ubaxoxa lo nkosikazi Stars Thebe Mathe incwadi kwezamasiko. Silugqiba-ke lapha-ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngupraxedes Jeremiah, kodwa lingayikhatshana uhlelo The Connection olwabatsha olwe-live talk luyeza manje.